Iningi labaphila ngokuthengisa laba sebeqalile ukwephula iziqondiso zikahulumende eze-lockdown ezalela ukuba abantu bemeduzane laduzane ukuze kulondolozwe i-social distancing ngoba sebebuthanisa abaningi ezimoteni abathengisela kizo bedinga ukuziphilisa. Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi iningi selibona kungcono ukuthi liphume lisiyathengisa lalapho okungavunyelwa khona.
Imbangela yokuthi abantu behambe bethengisa emgwaqweni ngezimoto kumbe ngezinqola yokuthi imsika okumele bathengise khona ayikavunwa, nabantu abaningi abakavunywa ukuthi bathengise. Ngokunjalo-ke abantu sebebona kungcono kuyohlala ezindlini balambe sebezama imizamo yokuthi bathengise bezulazula. Kuze kufike isikhathi sokuthi lapho sebevuna bathengise ngokusemthethweni nxa uhulumende sethe wabeka le mzamo yokuthi abantu bathengise. Kodwa-ke thina njengenhlanganiso siyakhuthaza uhulumende ukuthi nga uyabeka izinqumo ezithize ezenza ukuthi abantu bathengise bekhangelwe maybe ngabomthetho kumbe ngabantu abakhethwe ukuthi babancedise ukuthi benze lokho okuthiwa yi-physical distancing kumbe social distancing. Yikho sikukhuthazayo njengenhlanganiso umele abantu abasebenzayo.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ongukansila kaward 17 uthi umumo mubi indlala isiphethe abantu.
Engunanzelelayo ukuthi ngiyananzelela ukuthi abantu sebegcwele indawo zonke nje ezijeneyo bethengisa. Uhlupho kuyikuthi ilizwe lethu alimanga kakuhle, akulanto esingayenza ngoba abantu sebeqalile ukuthi balambe. And kathesi ikhansili ibizama ukulungisisa indawo ukuthi kuyathi kuphela i-lockdown sokulungisiwa ama-vending bays. Kodwa ngohlupho lokuthi abantu bayalamba ezindlini, akula nto esingayenza ukuthi singathi sibaxothele ngaphi ngoba iqiniso lihle indlala yiwe khona. Ilizwe likahle bekumele sihlale ezindlini singaphumi phandle ukwenza ukuthi senqamele leyo mkhuhlane okhona. Kodwa ngendlala yiyo ukhansili uyalungisisa izindawo lapho abantu abazathengisela khona.
Unkosikazi Sanele Ndlovu ngomunye wabaphila ngokuthengisa koBulawayo ongela mota kodwa uhamba ethwele ngekhanda akuthengisayo.
Khathesi siphakathi kobunzima obukhulu ngoba sifakabile, kunzima ukuthengisa uhamba ngoba siyabe sithwele izinto ezindayo ukuthi siyethengisa. Njalo uyabe usenza usesaba amapholisa ngoba sephula umthetho usegcekeni. Okusuka kusizwise ubuhlungu yikuthi iningi lethu siphila ngokuthengisa. Esizibuza wona yikuthi uhulumende uthi senzeni, siphile njani ngoba kunzima esihlangana lakho.
Umnumzana Nqobile Msipha omunye wabaphila ngokuthengisa uthi abakutholayo kugcina kungasizi ngoba behlangana lobunzima obuningi.
Eqinisweni kawuphileki kuhle, sihlangana lama challenges amaningi emgwaqweni lapha. Ikakhulu amapholisa la sathola idlelo. Kakhulu nxa lihamba lithengisa ngezimota kuyahlupha kakhulu ngoba amapholisa lawo alithathela khonoko owezimali khonoko elali lakho. Silayo i-challenge ikakhulu emapholiseni, hayi uhlupho kakhulu. Hayi ekuhambeni kunzima khona ukuphila ngokuthengisa uhamba ngoba iprofit yakhona iqinisa ibancane. Uyathela ifueli, usuka kufueli usuhlangana namapholisa ngoba vele awayekeli ngoba yikho lokho abasebolaba abasebekhangele khona kakhulu. Yi-challenge yethu esilayo amapholisa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo kanye lomeya benqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 kodwa-ke kuviki edluleyo ikhansili yethule umbiko othi isilendawo lapha abalima izithelo, imbhida lokunye abavunyelwa ukuthengisela khona. Yazisa njalo ukuthi kuzavunyelwa labo abalencwadi zokuthengisa ukuthi bathenge lalabo abathenga kukunengi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.